So we see card is send up a VOA in Debele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Linga livuka njani izulu kandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 lwezi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chamangu ulemvumo nayo yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa.
Kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho lamaphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi.
Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha inkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule umthetho obizwa njalo ngokuthi Patriotic Act ngoba isithi awukho emthethweni njalo unqindezela ilungelo loluntu.
Kuyinto enhle kakhulu, abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo ayalwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa.
Ikhansili yakoBulawayo ngoMvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali ezasetshenziswa ngomnyaka ozayo, ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million, okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo.
Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamizi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo, ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo, ama-$29 per month.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ulemvumo nayo yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente Senate le Council luza ngena emthethwandaba kusasa eHarare. Okudida ingqondo zabanengi yikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa swahle wahlela ilanga lokhetho lokuvala izikhala ezavela ngokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele parliamente alichumi lanhlanu 15 lamakhansila alichumi lasikhombisa 17. Okudala omunye njalo umbuzo othi ubengahlela njani leli langa umongameli Mnangagwa engazi ukuthi isinqumo somthethwandaba sizaphuma njani. Abafuna ukuncintisa kulolu khetho oluzenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi sebeqalisile ukukhankasa. Sixoxele isikhulumeli sikamnumzana Chabangu, umnumzana Khaliphani Phukeni, ukuze sizwe okuningi ngodaba lwemthethwandaba.
Kubingelele, ngikubingelele msakazi, ngibingelele abalaleli emakhaya. Hayi, kuyagodola koBulawayo, kuyagodola nje koBulawayo, ngazi kuhamba njani. Inkantolo iyahlala ngolwesine ithi ukulalela le court challenge efakwe ngabafowethu be-challenger u-interim SG wabo, ubaba uSengezo Chabangu. So njengoba besengitshilo nje emaphambilini ukuthi hayi asiza ukupreempta inkantolo ukuthi izothini, kodwa yena ubaba uChabangu hayi is in high spirits, uzibona ukuthi ngendaba yomthetho uku-solid ground, akukho nto ezohamba kabi, la maphepha abo wabonile, hayi akukho okutheni, even yena umongameli akamchallenge ubaba uChabangu ukuthi ungu-interim SG. Umongameli akachallenge nje lutho, akula lutho olusuka kumongameli in the form of affidavit, ngezinye indlela nje ukuchaza ukuthi hayi akaphikisani lento kababa uChabangu. Abraham. Ulebu ya ukuluma ngale panze le. Koto maguze nkantola hai kasa wapikisana lako yenu. So ahiku ya mchapulisa geloku SG. Ukuti laba banyi laba bakwazi phela ukuthi bona vethi aka yenu SG. Ehe koto mangu monga meli. Enga kucholo kangwazi ukuthi into abazo imisa njani le. So sizobona ke sizozwa ngolwesine ukuthi kuyahamba kanjani.
Abanye sibone beloba enkundleni zokuxhumana lapha iTwitter labo Facebook besithi bona kanti vele kungani umnumzana Jabangu esebenzisa igqweta umnumzana uriri lona kuligqweta eliyazakala limela abantu bezanu PF.
Hayi Msakazi, abakhulumayo nje bakhuluma ubuwula, bekhuluma ubuwula bengazi, ignorant ngesilungu. Becabanga bahlambda bakhuluma into abangayaziyo. Ummeli ngumuntu ochacha oqeqetshiweyo, eqeqetshelwa ukumela abantu enkantolo, ukuthi akwazi ukuthi abeke indaba yabo ngendlela aqeqetshwe ngakhona yena ukuthi ayimele. Yiwo umsebenzi ommeli. Akutsho ukuthi indaba singiyommeli, hayi indaba ngekababa uChabanga uhambise emntwini oqeqetshiweyo ukuthi ayimele. Njengoba nami nje nginje umsebenzi wami ayisikuthi ngikhuluma into ezekhanda lami, ngikhuluma into ekhulunywa ngubaba uChabanga, kodwa ngiyibeke ukuthi lizwisise nabezindaba lomphakathi uyizwisise. Ummeli laye unjalo, uqeqetshwe ukuthi ame enkantolo amele ubaba uChabanga, akhulume indaba kababa uChabanga ngendlela aqeqetshwe ngakhona. Uzokwazi ke Msakazi ukuthi baningi amaloya kuopposition aseke amela abantu bezana. Umongameli ubaba uChamisa huye phela lo advocate uThabani Mpofu abahamba bayamela izuba leya ijudgment eyeza yaxotshisa abantu abanengi umsebenzi ngenotice ye 3 months. Mina lo engikhuluma nawe Msakazi ngingu national executive naye ubaba uChamisa ngaphakamisa isandla ngayivusa leyo ndaba ku national executive ukuthi akasichazele ukuthi yena njoba icembu lethu laqala liqalwe yilabor ukwenza kanjani ukuthi ayomela inkampani esidiliza imisebenzi kangaka. Umongameli waleso sikhathi ubaba uTswangirayi nguye wathi kimi hayi emuyeke ube senza umsebenzi wakhe. Ngahlala ke kodwa nginyenelisanga leyo mpendulo kodwa ngayeka ke ukuthi hayi ngummeli ube senza ke lo msebenzi wakhe. So namhlanje abahlukane lo baba uRiri laye ngummeli wenza umsebenzi wakhe. Yibo phela ubula ukukhuluma into engayazi. Ubaba uRiri useke wamela umuyi ubaba uPresident uTswangirayi kwamanye ama case nalawo mbangazo. uRiri eqala nje ukuduma kakhulu ngase dume kakhulu wayemele ubaba uTswangirayi kanti ngoba iziwula ziyamana zikhulume nje zingathi zikhuluma ubuwula ebantwini. Ummeli uqeqetshwe ukumela noma ngumuphi umuntu odinga umsebenzi wommeli. Ngiyabonga Msakazi.
Lathi siyabonga ngumnumzana Khaliphani Phugeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Jabangu, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu asekhweze amaphepha enkantolo ye High Court ecela ukuthi yesule umthetho othiwa iCriminal Law Codification and Reform Act, obizwa njalo ngelokuthi Patriotic Act, ngoba esithi awukho emthethweni. Amagqwetha enhlanganiso ye Zimbabwe Lawyers for Human Rights akhweze loludaba emele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika, umnumzana Freeman Chari. uChari ufuna isahluko salumthetho esikhuluma ngokususwa kukahulumende embusweni sesulwe, ngoba esithi lokho kuyavunyelwa kuyisisekelo sombuso welizwe nxa kwenziwe ngokuthula. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube, okhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eyeNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu abantu beZimbabwe kumele babekwazi ukuthi amalungelo ayasukunyelwa, amalungelo ayalwelwa, amalungelo kakhulekelwa kuphela, uyasukuma njalo wenze, ilungelo liyalwelwa, liyavikelwa. Lokho kwenziwa nguFreeman into eqondileyo. Umuntu ngamunye kumele asukume, ngokuba lo mthetho mubi kakhulu. Ungumthetho wephula amalungelo abantu, ungumthetho owephula amalungelo abantu ukuhlangana, ukuxoxisana labanye, ungumthetho owenza abantu beZimbabwe bahlale besesaba. Ngakho ke
lokho akusukumele ukuyinto enhle kakhulu kufanele asekelwe supportwe ukuze lezi zinto ezisemthethweni ezephula amalungelo abantu zisuswe
athi njalo amagqwetha kaChari Ncube ukususwa kukahulumende eZimbabwe yinto esemthethweni evunyelwa isisekelo sombuso nxa isenziwa ngokusemthethweni ngendlela ezihleliweyo okuyinto amagqwetha la athi iyenqatshelwa ngumthetho lo owe Patriotic Act ungathini ngalokho
yebo iZimbabwe kaso kingdom iZimbabwe kelayo inkosi kayikho inkosi labo ababefuna inkosi bengafuna ukuthi kube lo president bengafuna ukuthi kube iRepublic kwakufanele ukuthi bakubone ukuthi kuyangena kusisekelo sombuso ngo-2013 ingabe iRepublic of Zimbabwe ibe iKingdom of Zimbabwe sibekwazi ukuthi silenkosi engasuswayo inkosi ezala abantwana labo babe zinkosi ngokunjalo kodwa ke ilizwe lethu isisekelo sombuso esikhona sipha abantu beZimbabwe ilungelo lokuthi bamsuse uhulumende abangamthandiyo ngokusemthethweni yikho phela kuvotwa yikho phela abantu bephiwa ithuba lokuthi bavume kumbe bale ukuthi umuntu aqhubeke sesihlalweni ngakho ke akufanelanga kube licala ukuthi abantu bathi uhulumende lo kanisamfuni ngifuna aphume as long as lo muntu engaphakamisanga izikhali engahlomanga engachaya umuntu engakwazi umuntu engadubula umuntu uyabe ehambisana lesisekelo sombuso esithi uhulumende uyasuswa ngokusemthethweni
umthethwandaba wona ubona oluphatha njani lolu daba
ukuzabe kusemthethwandaba kakukho nzima ukuthi abahluleli bathathe isinqumo kukho umbuzo uzabe ukuthi kambe abantu beZimbabwe balelungelo yini lokuthi bakhankasele ukuthi uhulumende asuswe ngokusemthethweni ukuthi bahlangane basole uhulumende kumbe bamvume ukuthi kukhona yini kuconstitution kumbe kakukho ukuthi abantu balelungelo lokususa uhulumende bafake omunye ngokusemthethweni uma belelungelo lelo kutsho khona ukuthi umthetho lo chayiweyo uyabe usephula iconstitution ngakho kawufanelanga ube khona nxa abantu bengelalungelo lokuthi bakhulume ngokuthi uhulumende bavumelana laye kumbe kabavumelani laye bakhankasele ukuthi asuke kumbe abe khona ngokusemthethweni kuyabe kusitsho ukuthi iZimbabwe isisukile esisekelweni sombuso lesesikhona namhlanje ngakho ke yikho lokho okuzabe kuxoxwa kuphela akukho nzima angiboni ukuthi umthetho wandaba ungashaya likhanda ngento elula kangaka
Hello-ke ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi yecubungula ezombusazwe njalo ekhokhela inhlanganiso ye-National Consumer Rights Association Ikhansili yakoBulawayo ngomvulo ntambama iphawule uluhlu lwemali efuna ukuthi isetshenziswe ngomnyaka ozayo ibudget efika phose amakhulu amathathu ezigidi zamadola US $264 million okulinani lemali elingaguqukanga kulelo elalivele lihlelwe kuminyaka emibili edluleyo Isiphathamandla sikamunicipala esibona ngendleko umnumzana Isaac Matare utshele intatheli zindaba ukuthi enye imali le izasetshenziswa ukulungisa indlu zokuqansa izakhiwo ama-elevator ebhilidi le-City Hall. Kuthengwe imota ezithwala ingcekeza lenye indleko. Ngesizwe amazwi omgcini sihlalo wekomiti ebona ngendleko zikamunicipala umnumzana Mpumelelo Moyo.
Ibudget yabo Bulawayo ihleli ku 256 million United States dollars amadola seAmerica lawo ngakho okuqakathekileyo ukuze si-achieve lokho esingathi we want to rehabilitate infrastructure ekade isindala egoqela ama-sewer pipes egoqela ama-pipes amanzi adabuka mthokotsho esingathi kuyimprove i-service delivery lemgwaqo wethu ngithanda ukuxwayisa ukuthi izakhamizi zibhadale indleko lezi ezibuyayo esingathi ngama-water ngama-bills ababuya inyanga zonke ngoba ibhajethi leyi thina yithi abahlali ababulawa esingafanda ukuze iphumelele nxa kanti siye ama-$256 million amadola aseamerica lawaesiwafisayo ukuthi i-budget fund singabhadala promptly sibhadale kuhle izinto zizahamba kuhle edolobheni lehlawobulawayo kathesi ngikhuluma kanje idoroba abahlali thina bakubonawo isikwereta imunicipality over 200 billion Zimbabwe dollars imali leyo ukuthi nxa ingabhadalwa konke lokhu esikhala ngazo inhlupho zakwabulawayo engizibalisileyo zingavuka ziqediwe ngakho asizameni izakhamizi ukuthi sibhadaleni ngezinto ukuthi sithole lawa esingathi i-service delivery esiyifisayo edolobheni lethu singayifisi kuphela kodwa siyiyenzenini ngokuthi sincediseni sibhadaleni.
Umnumzana Mpumelelo Moyo isiphathamandla sekhansili yakobulawayo esibona ngendleko zikamanisipala. Kunjalo nje isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube omela njalo izakhamizi kukomiti yalikhansili e-budget uchasisa ukunengi ngodaba lwe-budget kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Ithwa yi-standstill budget ngezinye indlela kusho ukuthi kayisoziguquke kulokho eyayikho khona ngo-2023 kumbe ngo-2022. Imali yakhona ebhajethiweyo ilokhu iyona liyani 264 million, okukhangelela ukuthi iyezathuthukisa izinhlelo zakobulawayo. Nxa ngingafaka umzekeliso ukuthi abantu abasendaweni ezisemalokitshini abalisa omagwego ophumula ontumbane lezinye kutsho ukuthi nxa kade bevele bebhadala phose $29 ngama-US dollars kutsho ukuthi imali yakhona izasala injalo. Imali leyo lanxa ibuya kumaphepha ibhalwe ngama-US dollars ama-rates lawo kodwa umuntu uyenelisa ukuthi ayeswayipha kumbe abhadale loba ngayiphi i-currency ezilongivunyelwa eZimbabwe kumbe nxa ibhadala ngezimdola lakho kuyabe kuvunyelwa kusiba yi-equivalent lokho esingathi isilinganiso saleyo mali yabe ibhalwe ngama-US dollars. Okuqakathekileyo ukuthi sizakhamisi sinanzelele ukuthi kambe nguquko bani kumbe ntuthuko bani ezalethwa imali le esiyibhadalayo ngoba kasiyo mali encane phela imali le esikhuluma ngayo ama-$29 per month nxa umuntu ebhadala indlu kumbe abanye kwezindawo ebhadala ama-$25-$26 kusiya ngokuthi umuntu uhlala nga. Lokho ke sesisitsho ukuthi abantu kumele bakhuthaze kakhulu ukuthi kumele ibhajethi nxa sithe yaba khona kube le ward specific kumbe ewardini ngewardini abantu batshele ukuthi kuyini abazakubona okuzatshengisa ukuthi izimali zabo lezi abazibhadalayo zisebenzana esingathi ngama-indicators nxa sokuthelwe ibhajethi ya-implement. So sikhuthaza kakhulu ke ukuthi abantu basukumele phezulu nxa kusiya emihlanganweni le bakhona ezindaweni zabo balandelele ukuthi endaweni yethu thina lizakwenzani. Siyakhuthaza ukuthi izakhamizi lathi sisukume siyebhadala ngoba anti emadolobheni phela kakuhlalwa mahhala kuyabhadalwa.
Ngezinye indlela izakhamizi ziyakwamukela yini lokho njengoba imbadalo ingakhuphukanga?
Izakhamizi zihlala zidabukene phakathi, abanye abakwemukeli abanye bayakwemukela. Okwenza ukuthi abanye bangakwemukeli kuyini ukuthi ekuqaleni ibuya le budget esiyi-standstill kathesi abantu abazange baphatheke kuhle ngenxa yokuthi babevalelwe ezindlini kwakuyisikhathi se-COVID. So isikhathi ngaleso sikhathi ibudget yayisenziwa ngama-virtual meeting. Siyakwazi ukuthi abanini bezindlu abaningi abantu abadala abangekhoyo kulawo maqembu abo-WhatsApp. Ngakho-ke le budget yabuya isisindlela ye-rebasing kwakuthiwa kongona sesisuka ekubhajetheni ngezimdola sisiyasebenzisa i-US dollar. So khonokana ke kwenza ukuthi kusetshenziswe i-interbank rate eyayingeke kudala kwasicine sithiya abantu besemalini ephezulu. Yikho ke kade sikhuluma ngabo $29 kodwa siyakhumbula ngesikhathi se-US dollar babebhadala ama-$17, $18, $19. So khonokana kukhwezwa kusuka kuyona le imali ababeyijale ngesikhathi sama-US dollar iqansi siya phezulu almost 100% abantu abazange bakukhwabithe khonoko. So ke kwahle kwadala ukuthi kusale kulo 2-2 ebantwini bezokusiba labanye ke abakhangelele singathi bayathola ngcono njalo bekhangela ukuthi ubulawayo athuthuke siya phambili babe sebesithi hayi kodwa le ebhadalwa inganeno ingconywana ngabe siyavunyelwa siyikhiphe abantu siphatheke ezindawonye siyikhiphe sithuthukise ubulawayo. Khonokana ke kwahle kwadala uthuthuva lakade sabantu lanxa beyizwa imali leyi kodwa kukhona ukukhonana kokuthi imali le yafakwa singakonsultwanga njalo singazange sanikwa ithuba lokuthi sinakani kwangathiwa kuba ikucathamelwa i-ambush ukuthi abantu baphume le fika abantu kade bengayinanzeleli.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Oh. Okwamanje ke sizwe esiphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi uhulumende uthi ukungasuthiseki ngokukhethwa komholi webutho umnumzana Philip Valerius Banda ukuba lilunga ledalele bandla lezanu PF lePolitbureau kulabo abangasuthiseki ngakho kabaye emthethwandaba. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi umfundisi wesonto yeDestiny for Africa Network uReverend Obadiah Musindo wetheswa icala lokuvalela amantombazana ehoteleni yeHarare lapho ayesiya khona emacansini labo. Okwamanje sekulishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Saludos a la amistad Josefina, mamá tuya. En la mamá tuya me dijo que mamá, al final fue que entonces yo estaba, si veces yo no hablé con él para ti, bombones o bombones, la bomba, I'm going to go to the house.
Kukula amaphathi wonke abangakhulumi ngephathi ephilisayo abavule awabo amaqembu yeke isisisi yeah okhulumayo uperfect kwamafutha phansi endaweni yakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani emsakazweni kustudio 7 ngingekabasakazi ngiyaphila kodwa hayi nathi siyaphila kwangitheje ngithinge ngikhulume nami kancane ngendaba kababushabango. Ngiyabona ubabushabango useyibhidlizele indlu yakhiwe la kwakufanele izinto beyilungise ekuqaleni kwangakaze kunamavotini ngoba manje useyibhidlizele indlu yakhe ngisho namavoti azayo noma uphunyaka-ke lokuzona amavoti kunikeza izanu PF ithuba lokuthi iqhubeke inqoba. Yebo uzamhlukanisa imbambo nomgogodla kodwa ubabushabango bekufanele kwenze lokungakaze kuvote engayibhidlizi indlu sakhiwe noma behlangane bebhekane nesilwane esiyizanu PF iqale besuse esihlalweni bese belungisa konke-ke lokhu okunye abona ngathi akuqondanga kahle. Bese ngithi khona wonke namaphathi amancane obanawobani yebo siyabona ukuthi sokwawayekudla nje ebantwini akusekhulu ofanele abantu behlangane qale bebhekane nalesilwana esikhona esiyizanu PF esibulalizwe bese kuthe ekugcineni uma sebekhiphile-ke nezanu PF sebehlukana-ke beyenza intando yabo yomuntu uyenzenjani ngoba manje kuyefana kuphethe izanu PF bayashaya bayaboshwa bayabulawa kodwa abayiboni yonke le nto abaqale bebhekane nezanu PF behlangane bebambane bekayibhidlizi indlu siyakhiwa bayeko nejubani lokuyafika njengayemdisinetriplec ihambe yofika ibhidlize bethole nabo ithuba lokuthi mhlawumbe ma sekuphethelona kusekokushaya kusekuboshwa bekhululeke nabo ekhampini bekhululekile yiyo nje into abantu bakithi abangayenza. Angisho ukuthi kunjalo kungumbono-ke lokho.
Kwistudio 7 siyabingelela nakumthwakazi wonke. Ize kulikhuni-ke manje, kulikhuni kakhulu ukuba yiNdebele, kulikhuni kakhulu ukuba yisizwe sikamthwakazi. Ngoba empilweni sekuyacaca manje ukuthi isithu esikhulu sikamthwakazi akusiyo mashona, akusiyo bantu baseMpumalanga, kodwa ngamaNdebele uqobo lwawo. Yiwo ayiva esizweni sawo ngokwawo. Manje-ke indaba ila, ukuze sikhululeke thina sizwe samaNdebele, asingakhethelwa abaholi ngabantu baseMpumalanga ukuthi asiholwe ngusibanibani siholwe ngusibanibani njengoba kwenzekile. Uma kuvele uhlelo olunjalo okufanele ukuba ngabe siyazikhethela, asifuni kwenzeke lokho, sifuna ukukhethela. Bonakala lapho-ke impela luyeza lukhulu luyanyelela. Ngiyasho ngiqinisile, ngiyongibuza ningiphale ulimi, asizukukhululwa ngabanye abantu, sizozikhulula thina. Uma safuna ukukhululwa ngabantu basesishoneni nje sidlala ngesikhathi, akukho into engekho yonke le. Lo mfana uChamisa njengoba nizile nje abanye bemkhuleke kwamukela ngosuku lakho lokuzalwa bethi bayedwe kuyacaca ukuthi bazikhothamathe zayo kuyacaca ukuthi vele ayikho enye into abazoyivuma eyasesindebeleni babona nje kungunkulunkulu ngapha empumalanga sengathi ke kungavele zilime ziyetsheni ushabanga wayichitha ayiqede yonke le nto ngoba vele kade bengezukwenza lutho laba abakhethiwe njengoba vele na uthamise ngezukwenza lutho ayikho into akade ezoyenza ayikho nencane kufuneka kuqalwe phansi kwa zilime ziyetsheni mani hawu sikhathele ngiyaxolisa zulu
kumhlelele sanibonani bantu bakithi sanibonani into engiyibonga nje ukuthi nje hayi ngibonga nje ukuthi hayi indaba leyazikhipha mpela Studio 7 abantu bayalalela nathi sonke siyalalela kube nempikiswano kodwa impikiswano yakhona engiyibonayo ukuthi ngensuku zonke into engikhuluma ngayo lapha yikuthi nje mina ngizwa ubuhlungu ngobandlululo langokwehlukana osokufana nokwe-Israel nokwe-Palestine okuthiwa hayi lo ngijewish lo ngu-Arab nathi eZimbabwe sile problem efana naleyo okuthiwa hayi leli lishona leli ndebele so where are we going is this going to solve any problem nothing kuzafana lento ze-Palestine lase-Israel okwaqalisa khonapho nyakana silibhuzwe kuze kufike lakathe esikuloko kuliwa singazi ukuthi abantu babangani so nami bengicabanga ukuthi bantu ake sibe ningabantu lathi esikhangelayo ukuthi ilizwe ukuze liwe phambili senzani sikhohlwene nge-division siyenzeni into eyi-one thank you very much siyabonga kukumi
ya linjani Studio 7 linjani siyaphila thina siyaphila ya ithi lapha ngibeke nami iphose lami yazi khuluma ngochabango lapho ukuthi njengoba ethena kuzakhetha abayibona abazangena kukhetho ngumcabango wami bengithi i-Triple C ingafaki abantu abazakhontesta ingafaki abantu abazakhontesta sibone ukuthi yena mayefakile ngiyazi ukuthi yena njengoba isetshenziswa izanu uzafaka abantu abangasoze vele bawina kuzobe iseizanu izanu ithathe izikhundla lezo ukuze phela bababhadale phela imali anti baqhatshiwe lapha izanu qhatshwa izanu lapha phela yena sonke umwengezo lo qhatshwa izanu so i-Triple C ingangeni emhlanganeni wabo lo izanu izivotele yodwa njengoba indaba ebisemakhotho uyangangeni ngoba abantu bakhethwa ngabantu labantu abakhiphile umwengezo bakhethwa ngabantu so engikutshoyo ukuthi i-Triple C ingangeni emhlanganeni wakhona iyangeni emshadweni wakhona iyangeni akayenze yena uchabango lo lezanu yakhe nabantu bakwazi abakhetha ya sibone kahle into yakhe leyo ukuthi ihamba njani ya
Studio 7 njani ngifela iqinisa lo khulumayo uyazi izanu icabanga ukuthi iZimbabwe ikhishi layo ikhampani yayo isezela nje umathanda naye ilentuzana le amakumiso kwamalentuzana kwama-recalls la abakhona kule kusisisike kuba nama-recalls izanu yagijima fast yakwenza imishikashika yawo ukuthi la ama-recalls asebenzi ama-recalls athe engena kuzanu izanu yala yathi lo muntu abamazi owenza la ama-recalls kodwa ku-CCC ma-CCC bathi lo muntu abamazi hayi owe-CCC hayi akuzwakali okwabo yiko kodwa okuzwakalayo ukusho ukuthi lapho ma ngabe izwe leli yaselingelezanu ma ngabe usapota izanu or ma ungabe uhamba lezanu wena umelelekile lapho unamalungelo wonke afaneleyo kodwa ma ngabe usapota amanye amaphathi hayi awunalungelo komela wena ugqunywe ejele komela wena ufele ejele komela wena unyamalaliswe ngendaba zokuthi ukhulume lokhu uhambe why iZimbabwe ingana freedom njengamanye amazwe okumele ukuthi abantu bezanu abazibuze khona okokuqala ukuthi why khona eZimbabwe kungatholakali freedom njengokuba kwenzakala amanye amazwe achallengeana ngakhona kodwa eZimbabwe izanu ayichallenge sewuyisitha sokumele ufe sokumele unyamalale sokumele kube khona okwenziwayo uvalelwe wonke amathuba yonke iminyango ivalwe ngendaba zokuthi uchallenge izanu hayi ngogoliyathi labo hayi safa ngezanu safa ngazi ukuthi siyophelelaphi ngendaba zezanu
lawo ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 isikhathi ke asisavumi balaleli ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela udaba lokuthi umnumzana Sengezo Chabangu ule mvumo na yokuxotsha amalunga e-CCC edalele parliamente e-senate le-council luzangena emthethwandaba kusasa. Amagqwetha alwela ilungelo loluntu awe Zimbabwe Lawyers for Human Rights asekweze amaphepha enkantolo ye-High Court ecela ukuthi yesule obizwa njalo ngokuthi umthetho obizwa ngokuthi i-Patriotic Act ngoba esithi awukho emthethweni njalo uncindezela ilungelo loluntu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye ngu-Chris Gande. Silazo njalo ezinye indaba ngo-7:30 ntambama.